Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano noka wande, obisipa indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-23 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba zibanjwa ngamandla ukucitha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasingo ngomgqibelo.
Abuza ukuba close kwabo neofisi likamongameli onayo umongameli, abanye ngababezihlobene laye, abanye ngababezalwa lapho la azalwa khona.
Umsekeli wesikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese.
Kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo, into emenza ehlale ngani ngumangoyi ocaphamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila nge-opportunistic privileges.
Kodwa yena umnumzana Khaliphani Phugeni uthi umnumzana Felix Magalela Mafasibanda kazi akukhulumayo.
Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu, lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kuthi uthi hayi uzoba lamahloni abone ukuthi angim-athaki yena naye besedlala kahle. Manje ngiyabona ama-athaks akhona lokhu ekukhulu esiya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Intatheli izindaba zibanjwe ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasingo ngomgqibelo. UMohadi lenye inkokheli yebandla leZanu PF bese Good West ukuyaphawula umkhankaso welunga labo umnumzana John Baratha ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela lesi sigaba edalele ePhalamende. Lesi sigaba siza kwenza ukhetho lwe-by-election ngenyanga ezayo ngoba omunye wayencintisa kukhetho olwenziwa ngoncwabakazi umnumzana Christopher Mutonori Rhodes wabhubha engozini yemota. UMohadi ubikwa obesethula amazwi akhe, wezwakala esithi ufuna amanzi okunatha, andubana waqaleka wawela phansi. Kodwa esinye isiphathamandla sebandla leZanu PF umnumzana Tendai Chirawu, ubikwa ebize amapholisa ukuthi bamncedise ukucitshisa intatheli izindaba imfanekiso kaMohadi lapho esiwa. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leZanu PF kodwa iphephandaba lobulembu eleZim Live lithi uMohadi olomkhuhlane wethukela uthalele engendiza mtshina yohlobo lwe-helicopter ukuya kwelatshwa esibhedlela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kunanzelele ukuthi bonke abantu kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni bayabusa kumbe bayabuswa kuyafika isikhathi sokuthi bagule, kakulanto yethusayo. Ngakho ke kumele kube lula kubo bazifundise khona ukuthi noma ngupresident noma ngubani ongabe gula isizwe saziswe ukuthi umongameli kezwa kahle kumbe osekela umongameli kezwa kahle kumbe uminister othile kezwa kuhle, kube nje into ekhululekileyo njengalokhu sikubona kwamanye amazwe. Size saziswe lalokho okungabe kubaphethe, okungabe kuluhlupho lwakhe lowo muntu, ule flu kumbe uphethwe yisisu kumbe ulalokho kumbe ule-cancer kumbe ule-sugar. Kwenza kube lula ukuthi sibabone njengabantu, labo kabaziphathe njengabantu njengalokhu bengabantu. Kukhululeke nje ukugula komuntu esesihlalweni kakumangalisi ngoba phela ukuba sesihlalweni kwakhe kakutshintshi ukuthi ungumuntu.
Okunye sikuzwayo kuthiwa khona intatheli izindaba zicithiswe amapikitsha, imfanekiso lamavidiyo. Ubona njani wena lokho okwenzakeleyo nxa kuyikuthi kwenzakale ngendlela yona leyo?
ilungelo lentatheli izindaba lelungelo labantu nxa bekhululekile ukuthi bathathe lezo zindaba bathaphe lezo zindaba bazise ebantwini kusho khona ukuthi ilungelo labantu lokwazi liyabe ligcwalisekile. Akufanelanga ukuthi uhulumende noma ngubani avimbele intatheli izindaba ukuthi zithathe i-information zithathe okuthile zikudlulisele ebantwini ikakhulu okubathintayo njengalokhu phela nxa kuliqiniso ukuthi angabe wile abantu bafuna ukwazi nxa engawanga bafuna ukwazi kuso sonke isikhathi nje ukugula komuntu osesihlalweni abantu bafanele baziswe kanti akufanelanga kuvinjelwa bezindaba kuyinto embi kakhulu kakhulu ephula isekelo sombuso ephula umthetho ephula amalungelo abantu ukuvinjelwa kwabantatheli izindaba kuvinjelwa kwabantu bezimbabwe ukuthi bazi.
Lo ke ngumnumzana Efihle Lancube ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wethesa isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Khaliphani Phugeni icala lokuba nguthathawese. UMafa uthi uPhugeni uhlala engothiye umjibila kulokuthi aziphandele. Kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe nguMafa.
Abadala balezivaga ezimbili engizazisebenzisa. Bathi indlela ibuzwa abaphambili baphinde bathi Papa Juba baza kucutha phambili. Izaga lezo ngiziqondanisa lobaba umfowethu Khaliphani Phugeni ngoba abaningi bayabuza ukuthi kanti njengoba engumuntu oqeqeshileyo into emenza ehlale ngani ngumangoli ocathamele ukuthi ebambe ijuba esingathi kungani ephila ne-opportunistic privileges. Engingamuthi mina is a strategic opportunist. Hayi, kungaba le-penalty ufuna ukuyitshaya kodwa ukuzigoyisela nje i-clean ball kakwazi. UPhugeni into emangalisa abantu the ngezikhathi kusehlukana uMakhuphe lo babo advocate Chamisa yena waba nguspokesperson ka Dr. Khubezani Khuphe kwaze kwafika kuCongress ama MDC amabili enye iMDCT enye iMDC Alliance wasibamba isikhundla sokuba umkhulumeli weMDCT esithi spokesperson seMDC kwaze kwafika isikhathi lapho uMangwelo Kiki ababindana khona uKhuphe loMonzora uKhuphe bamxotsha loMamgunyi wasala yena lokhe loMakhuphe loMonzora. Hayi, i-relationship yakhe loMonzora engani yalumila kodwa wasala uze waze waphuma khathesi sisiya ku-23 August 2023 ngoba umthetho ukuthi uzaba ngukansila noma ngu-MP kuze kube i-eve yama-election. Okuncaka abantu kathesi ukuthi sengu-spokesperson kaSengezo Chabangu. Badobhenenini sethile yini ubaba uPhugeni uMonzora njengoba sazi ukuthi uMonzora kaka-dissolve iparty yena uzowa-dissolve iparlamenti eyi-member kaMonzora. Namhla okumenza ukuthi ebe sesiba ngu-spokesperson kulowo umuntu ozenza usecretary general we-CCC sejoyine nini ukuba yimemba ye-CCC yikho okulo mbuzo omningi. Uma ukhangela i-political science kuthiwa kulama-puppet kulama-opportunists. Hayi, yena siyo-puppet, yindoda eqeqetshileyo ebona kulesikhala ihlitshaya i-penalty engamuthi i-strategic opportunist. Khathesi sebambane lomsila kaChabangu deliberately ngabomo ngoba uyakwazi ukuthi phambilini lapha sebexotshile ama-senators angamadoda amabili ubaba uMagalela lobaba uShuku. So semekele isikhathi uma sokuthiwa ucabanga ukaappointe yena seseduze sehlala khonapha kuye kusenzela ukuthi egwegwe leso esinye sezihlalo zikasenetha. Kanti ufundile into emhluphayo kuyini ukuthi ezisebenzele ezitshayele isiko yakhe yedwa lokuba ngumuntu ozabe sesiba isikhothamathe senye indoda yena ifunde kangaka njalo esazi ukuhlela ngitsho lokukhuluma. Ngabe yini uPhukeni lolwazi olunjengalolu lokuqondisa izinto? Kambe ngingabe lokhu engikhotha amathe abanye abafana na Mahlabe Zulu, ungaba ungavuni lapho ongahlanyelanga khona. Khathesi uyangikhalela ukuthi ah sorry Makalela, ebengingazi ikholi yakho. Hayi, ngamanga lawo ngenxa yokuthi kambe uspokesperson angithi ngiyowazi ukuthi kulani ngaphansi kwamakhapha kukapresident. Hayi, kuyasidida Mahlabe Zulu uma silamathungameli abanje abasesindebeleni abaphonguvoxa bathela umlaza, bathela isawudo, bathela idilele. Kambe sizakhala ngobani?
Lo ke ngumlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasimanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, kesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumnumzana Khaliphani Phugeni ukuthi yena uthini ngamazwi kamafa.
Ngiyabonga msakazi ithuba lokuthi lami ngibe ngiziphendulele. Kudala ubaba uMafa engi-attacker edlala mina kulokuthi adlale ibhora. Try playing the man not the ball. Ngiqale ngisa-ignore abakuqala ngoba ngumuntu omdala. Ngikhuliswe mina esintwini ngenhlonipho enkulu. Lasenkonzweni ngase ngithi hayi umuntu omdala kusho ukuthi laye uzoba lamahloni abone ukuthi angim-attack yena naye bese edlala kahle. Manje ngiyabona ama-attacks akhona lokhu ekhulu esiya phambili. Kodwa kungenza ngifisa ukuphendula namhlanje ukuthi usegcine ethi yena angikwazi ukuya ebantwini abantu bazongibulala. Ngiyabulawa ngabantu bengibulala kutheni. Ngubani ongangibulala mina eZimbabwe engibulalelani? Angacabangi ukuthi yena ngoba egcwele le nzondo leyalayo abantu beZimbabwe bayangizonda, kula muntu weZimbabwe ongizondayo. Laba abakhuluma bawukhulumayo anti ngamanga abatsheliweyo. Mina umsebenzi wami kuba yisikhulumeli. Ukuba yisikhulumeli akutsho ukuthi ngilamandla, akutsho ukuthi kukhona engikwenzayo. Kuba yisikhulumeli yikho khonokho kuba yisikhulumeli. Ngiyabe ngiyisikhulumeli sokuqala eZimbabwe kuba lamandla lawo acabanga ukuthi ngilawo mina. Angilawo lawo mandla mina. Le nto engiyikhulumayo yinto ekhulunywa ngubaba uThabang. Ngaso sonke isikhathi lingangibuza umbuzo, ngithatha isikhathi ngoba ngiqala ngiye kuye ubaba uThabang. Baba uThabang, nanku lapha sebefuna ukwazi lokhu nalokhu nalokhu, and then bese ngibuya back kini. Okobuhlungu lo babuzwayo akhuluma ngama prostitute athina kuyayangisa lokho. Akakwazi nje ukupronounce igama lami ngoba uyibeneficiary yalokhu babuchapa ngakulungisayo. Ngabe uqala aye enduneni zakithi la eMathebeleleni komthwakazi, afika akhulume konke akukhulumayo ukuthi uKhaliphani uzobulala ngabantu, uKhaliphani kwathini kwathini, abuze nje abone ukuthi khonokhu okulungiswayo ngubabuchabanga. Njoba ngimkhulumela ubabuchabanga ngithi sebemthreatened bazombulala, ngase ngithi hayi mina ngikhona ukuthi ngikukhulumele, sibone ukuthi siya induna zivumelana la yini noma zivumelana lana. Akazi ukuthi yethi yena mina ngizohambisa amapolisa kubabuchabanga, ngizohambisa amapolisa kubabuchabanga ngoba amapolisa angamazi ubabuchabanga lapha khona. Kanti angithi ubabuchabanga ubese amapoliseni siyavula yona i-case ye-intimidation, the threat to violence, the threat yokumbulala. Amapolisa amazi babuchabanga kule police case evuliweyo. Ngiyabe ngiwahambisa amapolisa kuye ukuthi kutheni. Angaba robha laba afuna ukuba robha, batshela amanga, baphakamisa amaphapho athini athini, akuze ukusiza muntu. Akhulume into eziningi ezingahlangananga, ngizidingela imali kwathini. Mina iZimbabwe yonke iyakwazi, ngikhuluma emini la ngalibalele, ngikhuluma noma ngiseparliament, ngikhuluma noma ngikuphi, angikaze ngaba izwani lange liyi-1. Ngangile plazi mina engangile apply liplot imfeti engangile apply lenyathi ngesikhathi sikaMgabe ngalithola, ithe ingena le government yangithathela lelo plot. Angila plot into engilayo mina empilweni yami, yindlu engayithenga ngemali yami engabuya layo ngisebenze eGoli. Iyo yodwa into engilayo mina. Mina ngakhuza ngokuthi ngisebenza lezo kanjani yena ule plus balakho konke ungizonda nje ngoba mina ngite babuchaba ngivumelana lawe ukuthi abantu kumele bangene bamele imathepeleland eParliament ngabantu abasuka emabazalo emathepeleland inzalo yeparthepeleland nandi icala la manje abantu ngizobamela ngithini mangabe ngiyave ngisaba ukumela into esegcekeni kangaka into esegcekeni abantu bemaswingo bamelwa ngabantu bemaswingo abantu bechinoyi bamelwa ngabantu bechinoyi abantu bemanikaland bamela abantu bemanikaland kanti manje icala lingaphi mangithi babuchaba ngivumelana lawe ukuthi abantu bemathepeleland abamelwa ngabantu bemathepeleland so uyazama nje umuntu omdala inhliziyo yakhe ibuhlungu akumina ngimbizile eParliament angilawo lawo mandla okumbiza eParliament engikwenzayo ukuthi babuchabanga njoba lingakwazi ukumthola limdinge kodwa inkulumo kumele iyenzakale ngikhona mina ukuthi ngikhulume ngoba ngiyakwazi ukumthola angitshele ukuthi hayi fokaphukeni kuhamba kanje 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 ngitshele so laba abatshela amanga everyday azama ukukhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho yana akuhlangane lami lokho akudinge mina
lawo ke ngamazwi kamnumzana Khadiphani Phugeni asithumele wena ngocingo. Uma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com liludaba lokuthi kulabembi begolide abane abafileyo ngemva kokudilika komgodi ekhangela mine esigabeni seMashonaland West ngolwesihlanu. Izidumbu zabafi zitholakale zasiwa emochali. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Kembo Mohadi uthi ibandla leZANU-PF alisoze lenze uhulumende womanyano lebandla leCCC lize lizihlele leli bandla ngoba kwakathethi limadasadasa. Okumanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 angibulise inlonke basakazi labalaleli obingenela ngcube ngoba dabukela uphana sigabeni saselutho ngiyabulisa nje ngijabulela ukungena kuleli hlelo ngelawo nje amaningi ngiyabonga
ngibingelele enkundleni ngithi lichona njani basakazi kuyadanisa kakhulu ukuzwa umuntu othi yena ungumlandeli we-TPC kodwa njalo ufuna ukubisela izano ezikhundleni ukuthi izano ithole i-2/3 majority. Kuyadinga uswele ukuthi kathi usengeze uChabango ungumlandeli we-TPC onjani ophikisana lento yonke eyenziwa liqembu odelela abakhokheli benhlanganiso odelela nje yonke into abakhokheli bephathi uyabadelela uyabayeyisa. Manje ngaleyo ndlela uma exhotshisa njengalokho okwenzileyo ufuna kwenziweni kungene izano kuba yiyo ebusayo kuthi uthi usengeze uChabango la phela uyi opposition ye-TPC. Manje ungathi iqembu ulilandile kuyo i-opposition yalo kuyabe kusenzeka kanjani? Kube sekusiba labantu nje abafana labo Khalphani Phugeni lapho oKhalphani Phugeni into yabo le bayenza kudala into abayenza kudala labo Witness Dube bazenza ama-opposition party kodwa bahamba bedeliza lawo ma-opposition party. Kunini behamba bedeliza i-opposition party? Kunini badeliza MDC bayiqeda du lamhlanje futhi sebeqalile sebelandelela uChamisa sebedilize iTriple C bayiqeda du bethunywa izano besebenza nefana. Angiboni ukuthi umuntu olengqondo mpela opheleleyo ofisa inguquko eZimbabwe engayenza lokho okwenziwe nguSengeza Chabango. Hayi angiboni shem
abantu be-MRP liyayangisa selimi ngemva kwezano nomna ngagwa lisapota udoti lo abawenzayo zelikhola ama-MP ngenxa yokuba desperate ukuthi basavotela kobulawayo nela zandi pizmanje dia supporta supporta manyala lawa ayenziwa izandu yelo chabango selikhohle ukuthi iMRP la isidilikile idilizwa izandu futhi ngokuthi manje bahlulekile ukuthola ngithivini MP yodwa noma ikansela inxa ukuthi izani bancindezele behluleka ukukhankasa behluleka ukufaka ngithivini ama MP izani yencindezele manje amalunga iMRP abhadlete 3 years bephika bengawonanga bengilakucala mna izani babophile babophile manje nalilili ngangazumbela cabanga ngiyasupporta manje likhohlwe ukuthi izani ilenzani iphisi manje liyasupporta udoti lo ngicabanga ukuthi abantu bakobulawayo bona bayizilima yina abanga athi bengavotela laba bantu basebekhithwa ngiyizani lo chabango abayizilima yina ukuthi bona babonanga ukuthi baright yina yena esele kubona lo chabango lezani ukuthi barom akuyangisa lokho elikwenzayo lokho abelizinuka amakhwapha amadoti ngihlukane lezani ngiyabonga masenga ngilapho kobulawayo iphumule madoti
Studio 7 linjani basakazi hayi siphilile hayi mina ngimchuma lapha eBotswana ngikhathazekile kakhulu ngendaba kaChavango ukuthi uChavango bekungela yini enye indlela abengayenza ngayo kulokukhipha amaparlamenti lamakhanseli emsebenzini ngoba nawo senike iZANU-PF amandla wonke bekungela ndlela yini angareza ngayo indaba yakhe ephathini ukuthi kulungiswe lapho kulungiseka khona ngoba makunje abantu bonke bekhala ngezanu yena siyanika futhi izanu amanye amandla liyangaphi izwe lethu bantu lisiyangaphi sibile ezweni lakithi leZimbabwe Chavango Chavango shuwa sidubeka kangaka sisemazweni abantu
Studio 7 ngithona ngiqona njalo siyatshona besicela ukuthi sitshele uChavango ukuthi Chavango cela wabambe amazwi akho lawa akhulumayo ngoba ekugcineni yazogcina uzisola ngendlela okhuluma ngayo you are not yepi indlela esiphila ngayo eZimbabwe futhi ngokudlala ukhuluma amadisini yonkolo lawa akhulumayo Chavango siyakucela wabambe amazwi akho ukuqabela ukuthi sikubhekile and yazi ngiyasifisa ngakutshela njani sikubhekile ungacabanga ukuthi ngoba ukubaluleka eZimbabwe ubheke ungabaseZimbabwe kuphela noma ngaphi sikubhekile uzosola ekuthinini Chavango siyakucela yekela into yakho yenzayo yekela into yakho yenzayo Chavango yekela into yakho yenzayo Chavango
vuka Mthokazi vuka thina siyakhala ngokuba sebuye wabuyela untaba kayikhonja ezweni njengoba enguntaba kayikhonja sazi ukuthi thina sesiyophephela ngaphandle na okukhulumayo ngokuya
ninjani umsakazweni ninjani emsakazweni nami bengidlulisa esacela ukube ngilela mhlawumbe ekhaya ngidlulisele imiyalezo ekhaya abantu be-Studio 7 emaphane ngibuye emaphane eGwanda eWillong phansi kwenduna uMathemba
Studio 7 siyabingelela siyabonga umsebenzi abantu beZimbabwe kumele bevuke emaqandeni bonke ngoba ma uthi uyaqathanisa ubona nje ukuthi into abayenze kuThokazi Republic laba abaxotshe upresident wakhona lo uXolisa ifana ncamashe le nto eyenziwayo la nalaba osengezo Chavango lalabo khaliphani phukeni bayinto eyi-1 ifazi engene ngale kwe-MRP yozama ukuyifaka lalokho ku-36 so i-36 kumele abantu bezani into kumele bebeyazi ukuthi i-36 asokachamisa asokabantu iphathi yabantu basuke badivise emdisayi sabachiya khonapho odaclas monzola labo-witness duba egcine bebuyela besiya kuzalo i-36 ayitsho lutho thinto esifuna ngumuntu okukhulula amazimbabweni emaqaneni kasathane awezanu since 1980 omnangagwa beqhwaga izwe ngenkani behlukumeza abantu bebulala abantu bengafusi nomnotho so uChamisa noma ungaze bamlandela lapha angena khona aphume belokhu bedilize igama akusho lutho amazimbabweni asekhathelisayo and azozikhulula noma kanjani ekugcineni akufana lokho abafuna ukukwenza lapha ku-MRP amazimbabweni alandela lapho okuneqiniso khona uChamisa maye ekuhlakaniphile kazibambe kanjalo ukulandelwa kwakhe ngamazimbabweni ekhulula amazimbabwe
Studio 7 sanibonani zokwindawo napha ekhaya nonke hayi bani bakithi mayezofunda le meseji ifike endlebeni zabantu bonke niyabona nje ama-election azayo ngo-2027 bani bakithi singayihluphini ngokuvota siyihlaleleni ngoba angeke usisize vele shuthi into kuyakhombisa ukuthi angeke siyikhiphe izana singavotini
bantu base Zimbabwe nonke kusale bona beyivotele bona bebodwa bevotelane bona bebodwa abantu bezano nabantu baba basema officeini labo bezano nezeki yabo neefas yabo labo bevotelane bona bebodwa thina nje hayi besingavotini bantu bakithi oba ukhetho lethu alibonakala ukuvota kwethu ukukhala kwethu akubonakala oba end of the day jike lo mjosi lobaba lo onenhliziyo embi lekasathane athi yena uwinile singavotini bantu bakithi sikhosene ngalokho yinto nje engidlulisayo kancane imessage ebantwini ukuthi mangabe yofundwa le message abantu bakithi bezwe dulukandaba mandebela mahle asivoteleni nje iphathe yodwa ma kufike eminyakeni elandelayo sivotele iphathe yodwa ngiyamandebela yona mhlawumbe akwazi ukusiza kodwa-ke ngoba vele bayikhethela bathi bona umbuso bayikhethela noma bawina bawinile so kuyakusiza akusizi ma umuntu eyalela engafuni ukuphuma endaweni ebonayo ukuthi fanele ephume kuyo engayona yakhe eseyenza ngathi indawo yakhe asiphumeni bantu bakithi singabavotelini eminyakeni elandelayo abavote bebodwa nje kungathi ngabe kuyahlangana abantu baseZimbabwe bonke behlangene beke nje beyitshele nje ukuthi njengoba kuma-election ukuthi ake campaign bengangena amavotini bephume nje kukho lokho bengavoti bezivotele bona bebodwa baphinde beziselethe bona bebodwa besho ukuthi bawinile bebodwa ngoba others akusizi lutho ukuvota kwethu phelela nje emoyeni kuba indonga ezimuka nomoya ongathi yithishe efake ephepheni ephelela nje ephepheni emanzini niyabona nje ukuthi ithishe uma uyifake emanzini ivele incibiliki iphele so otherwise nathi kufana naloko singavotini bantu bakhe phumeni kuzana abazivotele benze konke abakwenzayo ngokwabo
lawo-ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhe ezilolonga ukungena kwele Palestine kuyalwisana lebutho leHamas. Kodwa ele Israel liqhubekele phambili lihlasela amabutho eHamas liphandle kwePalestine. Kubikwa kulamabutho akwele Israel adlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 amele ukutshelwa nje ukuthi lasiphi isikhathi azangena kwele Palestine. Ukuhlaziya udaba lwempi yase-Israel sixoxe lo cubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ukutshaywe Israel kufana lokuthi kutshaywe umntwana we-America. Soke ke lapha umntwana wangekhaya lo mntwana wemzini nxa sekwenzakele ingozi angikhole ukuthi ungavikela umntwana wemzini ukwedlula owangekhaya. Ngibona ngathi kuza kuba lo mahluko omkhulu ukuthi izikhali kumbe uncedo olukhona luzaqonda ngaphi. Mina ngilubona luqonda e-Israel masinya masinya ukwedlula e-Ukraine. Soke ke khonapho yikho lapho okule ndaba khona ngaphandle kokuthi le impi ye-Israel yehle masinyane kusale liyane e-Ukraine. Kodwa ke mbona ngathi sokonakele khonapho ukuthi nxa kuyikusekela akusoze kuphindwe kusekelwe ngokufana nayo loba besitsho besithi sizasekela indawo zomphili.
Manje ngokubona kwakho asoze sibone na kuqala impi yomhlaba i-World War 3 ngenxa yendaba yonale e-Hamas le-Israel?
Ye lapha kule potential enkulu kakhulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi ye-World War. Ngoba ukwenzakala kwakhona kwenzakale ngendlela leyane yokuthi Hamas ithethe i-Israeli ngesidumo bengalindele. Njalo kwafa abantu abaningi amaJuda la afileyo angaba khonapho kubo 1300 kumbe 400. Gibo lokho sokuyinto enkulu kakhulu enjengokuthi sebebuyele emuva bacabange ukubulawa kwabo nguHitler khonangale. Soke ke khonapho ke labo ukuhlasela kwabo ukuyidliza kwabo imizi le eyabantu baseHamas ngale eGaza. Nxa ukukhangela ukuyidliza kwakhona, hhayi umhlaba wonke ungathi kawuthokozi ngendlela abachaya ngayo. Manje ke ngikhona bezangena ke bayephakathi lapho kulabantu bazana khona njengoba ngicile ukuthi banenge abangesoze baphume lapha ukuthi basuke eGaza ngokwehluleka kokwehluleka okujine kanti ke njalo khona ukuthi bakucetshelwa amagetsi bancitshe ukudla bancitshe amanzi lakho ngokunye okuzakwenza ukuthi umhlaba ungathi uyahlokoma elinye ilizwe liza sukuma lithi asambene sihle silwe sonke khona lapha manje ke la iAmerica isivele sithile ngoba nihambe phambi so asazi ke khona lapho baba mbona ngathi kule potential enkulu kakhulu ukuthi kungaqhamuka impi yesithathu yomhlaba wonke.
Hello ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo obekhuluma icingweni le studio 7 eseTexas khona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangela inhloko zendaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zibanjwa ngamandla ukucitsha imfanekiso kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lapho aze aqaleke esemhlanganweni weMasvingo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje igama nguChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.